Siyalamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 6 kuMbimbitho 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso ye-International Fountain of Hope incedisa izakhamizi zeMathebeleland North leSouth ukuthola amanzi ahlanzekileyo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi lanxa kulamanye amabandla aphikisayo agoqela amatsha alokhu ebunjwa elizweni, i-MDCT yiyo ekhanya ilokhu ilosekelo oluningi. Njengenjayelo, sizalithulela iziphathelane labatsha silontongameli inkomo e-Studio 7 lamuhla exoxa lesiphathamandla sebandla elizibiza ngokuthi imthwakazi Republic Party. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulezigaba eziyisitshiyangalombili eMathebeleland North leSouth esezithole usizo lwamanzi ahlanzekileyo ngemva kokugejelwa izikotsho inhlanganiso ye-International Fountain of Hope, yona ekhokhelwa isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni. Untungameli inkomo we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mthombeni ochasisa okuningi ngalolu daba.
Uhlelo lolu lukamili khona okukhona khona indawo ezifuna amanzi zisuka zibe nengi kakhulu ukwedlula lokho esingakwenza thina. Yikho ke siqala ngengadi lokho esithi thina i-community garden. Izakhamizi singaziqoqa sizifake ndawonye bese ziqala ingadi leziye zilime zona. Zingatshengisa ukukhuthala, ukukhuthalela ingadi leyana. Yikho lapho esileta khona umgodi.
Ngezinye indlela okuqalayo lapha ingadi lina bese lingena ngokugebha isikotsho.
Yikho kanye khonoko ngoba ezikhathini eziningi abantu bakithi bajayele izinto lezi zokuphiwa. Okupontwa nanku lapha okuyizinto kwakhona kakumi akuhlali. Sifuna ukuthi abantu bona babe yibo abaqalayo ukuziqoqa batshengise umdladla wokuthi bafuna i-development esigabeni sabo. Bezokusithi kungaba njalo ke sibese sibancedisa sibakhweza sibasa phezulu. Okwakuqala kube ngamanzi ngoba iprogramu yethu le esithi thina nge-agriculture iyaba le ngadi yona leyo okuyikho kokuqala. Ibithi siba lo mgodi kube ngokwesibili. Bese kulandela izifuyo, bangathanda ukufuya inkukhu, bangathanda ukufuya imbuzi, bangathanda ukufuya izimvu, bangathanda ukufuya ingulube, bangathanda ukufuya inkomo. Sesibakhweza besiya phambili isigaba bese sithuthuka i-community leyo ibe ngcono kulalokhu eyake yaba yikhokho.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngumkhokheli wenhlanganiso ye-International Fountain of Hope ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonapha eMelika. Lithiye indlebe ngolwesine lizwe ingxenye yalingxoxo kuhlelo olutsha esilusungulayo olukhangelane lendaba zemaphandleni. Lolu hlelo lizalwethulelwa nguye untungameli Nkomo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi zizadinga elinye ilanga lokufola zitshengisele kuleli dolobho zisola inkampani yamagetsi iZESA ngokukhweza imbadalo mahlayana ngesikhathi umnotho welizwe umikubi. Wakunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo lomqoqi wenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, yena osungula lingxoxo ngokusichasisela ukuthi kungani izakhamizi zingenelisanga ukutshengisela ngolwesihlanu olwedluleyo njengalokhu obekukhangelelwe.
Amapolisa azange acace kuhle ukuthi kungani bengafuni sitshengisele. Kodwa okunye abakuthileyo bake baletha nje umkhumbulo esingathi umkhumbulo ngelancedo. Besithi njengoba iZera ma usabe seHarare lina lidemonstrata kanjani koBulawayo lingayanga eHarare. Kodwa-ke impendulo yakhona siyompendulo ekhathayo, impendulo eseduze nalesegcekeni. Thina nxa sibhadala imali kuZesa singasiyebhadala eHarare, bhadala koBulawayo. So ke kungumcabango esingathi ngumcabango phansi njalo omncane futhi umpholisa ukuthi ngiyeHarare kodwa mina ngihambhadala imali yami ezisambhadala la. so ngokunjalo ke ngisaka basilethileyo basebenza lesanso ukuthi ungathi nje kule tension ngoba bathi kule issue ama vendors ehlupayo nayo ngathi iyenzo kanti indizo ingahambi bathi kule issue ngathi la kulama office la ngathi labafuna ukuthengisela engxenye bangaqina beyayitshe i program yethu izizathu nje abazilethileyo kodwa kithi izizathu zingabe singathi izizathu ezingathi ezingasebenziyo
insolo yenu yiphi kunkampani yezesa
izesa isifisa ukubana ikhweze intengo yamadebt baya applyela ukampani leyo kuthiwa yizera iZimbabwe Electricity Revenue Authority. So ke leyo kampani isike yabuya lapha obulawayo kodwa yabhoda nje iZimbabwe yonke ihamba isenza loko kuthiwa yi-consultation kodwa yonke lapha ehambe khona kobulawayo South Africa sareject ukuthi bakhweze nakwezinye indawo kurejectiwe kodwa into yenza funa sibana sithengisele ukuthi sesinanzela ukuthi iminyaka le emibili emithathu edlulileyo abantu bezera babuya bayenza ama-consultations la abantu bale kodwa basuke lapho bayikhweza ngoba bathe besibiza kwakungahambanga abantu kwakuhamba ama-representatives so injongo bekuyithengisela ukuthi hhayi asomarepresentatives abayala ukuthi kukhwezwa amadebts kodwa ngabantu ama-residents akobulawayo yikho besesethi nabantu ababuye ngokuningi bazotshengisela izizathu zisegcekeni abantu abaningi abasebenzi amakhampani avaliwe labasebenza abakhona abanye abaholi labaholi abakhona abaholi imali ezingagwananga ngezinye indlela izera futhi sinazoba nayikhampani kahulumeni sithi thina uhulumeni ngaqala lungise zomnotho welizwe abantu basebenza i-economic ivukile ngenyawo ngokunjalo sebengaqala ngokubana bakhweza amagesi ngoba abantu bayasebenza inzuzo
kodwa bebesithi bazawakhweza ngesilinganiso esinganani
ye bathe bafuna ukukhweza nge-49 cents per kilowatt waqala ama-units abanalwana so ke to us i-49 cents asiyenze incane ngoba ubona ngelo khathi esiyajusa ngabe zakhweza ngaleyo 49 cents asithi mina ngani ngifuna ukuthenga engayamakhilowatt akhona la engayangu-30 ngenyanga correcting le problem kuthi nabana futhi abangafakela ama-prepaid vele wethi ukhweze nge-1 cent abantu kuzabehlula ngoba sesikhuluma kanje bangena ezindlini eziningi la abantu abalawa amadebts kule deforestation abantu bayangena emagane lapho bagamba izihlahla benza all kinds ngenxa yokuthi abenelisi ukubhadala nalinto engekhona labona abalutshwana abasebenzayo lamaholo abo akhwezwa kodwa uzakhweza njani ngapha amaholo abantu evalelwe so ke amakhampani evalile so yizizathu esizitshengisela ukubana lapha thasilanda abantu bakhweza ngemalini but the question is ukuthi umnotho wezelizwe awusivumeli ukubana kathe sikube le energy ngokuthi intengo iyaqansi yaphezulu ma kule nto engenzakala ngayo intengo ziyaphansi xa ingakungcono ngoba abantu bathele kanzima abanye balala bengadlanga ezindlini zabanye bale 1 meal a day bonke kodwa konke lokhu khaya ngathi izesa ifuna ukuwukhangela kuyikho ke thina sithengisele ukuthi hhayi asivumelani le ngqondo yokubana bakhweza amagesi.
Lo umnumzana Ambrose Sibindi umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamize eyobulawayo Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi lanxa kulamanye amabandla aphikisayo agoqela amatsha alokhu ebunjwa elizweni i-MDCT yiyo ekhanya ilosekelo olukhulu ezigabeni eziningi zelizwe. Ogcizelela la amazwi siphathamandla se-MDCT, ukhansela ka-Ward 19 eNkayi South emathetshaneni unkosikazi Mpokiseng Sibanda.
Enkayi zami PF akaziwile, ayikaze iwile. U-MP owina eNkayi South uba nge-MDC. INkayi South ama-councillors iphila vele singu-15. One councillor wezam PF and nginethembe likhulu ukuthi akulayi izini wade yode esesiyesabela ukuthi isiwile asilavalo thina siya lokho singena imhlaka lethu esiyaphambili
inothi ke nxa sebeke bathathe enye ingxenye bengenelisa ukuthathe enye ingxenye
hathi bo yena leyami inkayi north mina ngike ngabhoda kuyo ngike ngahamba ngilokuye ukukhokhela khona ngabo inkayi north ayisukuthi i-MDC kayikho inkayi north mina ngibona ngani kule phutha lokuthi umuntu oyabe khethwe khonapho labantu ababe belinde amabhokisi kuba khona ukuthutha obenzakala kubo ngoba kathi akhangela ama-councillors awe-MDC asenkayinoto ukhangela asenkayi South awe-ZANU-PF asenkayinoto akucaci kuhle ukuthi kuyini okwenzakalayo kwenzakala ukuthi izame iwine ama-councillors e-ZANU-PF angale hayi angu-8 ngawe-MDC 7 ngawe-ZANU-PF so ukuthi ngithi iwina njani angizwisisi mina engakutsho kakhulu ngithi inkayinoti imele isukunyelwe singene lekabanzi sibancedise asibone ukuthi izMPF ingasehlula engalo singacina nje isi-MDC ngoba vele ubhebhe u-Abednico ukwaba ngu-MP wenkayinoti and South ingakaqunywa phakathi
lawa-ke amanye amabandla i-PDP kulo MDC ekhokhelwa umnumzana Ncube kule People First lay la isikhona lamanye amaningi-ningi kulabo zapho akhona yini lawo khona ngapha
mina engakutsho sibili amabandla la akhona alabantu sibili bana laba abalutshwane i-MDC ekancube singene la ekhethweni ayizange ithole lutho thina ngakithi enkani so angiyesabethi ngoba kaphesa ngiyibone angifuna ukukhuluma amanga ngayo izapho ikhona anzange mbone lutho olusethisile elithengisa ukuthi luyaphila amanye la amabandla aqambayo athina silawo enkani sisabezwa bekhulunywa kumsakazo asika baboni abantu bakhona nobukhokheli bakhona ukuthi ngiyakutshela kathesi ngithi abalimeleke kithi ngobani ngiyabanqamba amangalo angibazi kushouthi lo abekhona ngabasacatshile so abantu into engizakutshela yona abantu ngakuyo ukuthi usunebandla lakho bayangena bedinga amaposto okuthi njengoba ezabayilokhu athe ufuna ukuba yikho khona omkhethele khona athole kathesi abantu sebesenza amabandla okuthola inzuzo kungayisi ukuthi kuyinto evuthayo ngaphakathi ngoba uncube alubana kube kuyinto evuthayo phakathi kwesikhathi lapho bekugidinywa okunye okumangalisayo sisiya kuma-elections lesa sethi something aza kuthola la azange athole lutho wazivumela lo zero babegidima sili bephithizela kukubi besitsho labo ukuthi bayanqoba kodwa ekucineni kwakho konke sibone kungela lutho olunqotshiwe
lowo ngukhansila Mpokiseng Sibanda ukhansila ka-ward 19 enkayi south emathetshaneni ubekhuluma ecingweni le-studio 7 esemalindi enkayi ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli inkomo we-studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli inkomo. Lamhlanje ngixoxa lomnumzana Akim Mhlanga eyena obeyisiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo ku-MDC ekhokelwa ngumnumzana Walshman Ncube kodwa kathesi sekubandla leMthwakazi Republic Party. Ngiyakwamukela kuhlelo Mhlanga.
Ngiyabonga Ntungamile. Okuqhakathekileyo okumele ngikutsho emhlabeni wonke abantu bonke belalela ukuthi ngisuke ebandleni elikhokhelwa ngubaba Ncube le-MDC kungayisiko ukuthi kulokulwa kodwa ngikhangele ukuthi indaba ye-nationalism egoqela yonke iZimbabwe ibulala uhlangothi lwabantu besiNdebeleni bonke kukanti abavelele eMpumalanga yibo baphilayo kuphela ngakho ngithe ungcono ngilwela ilungelo labantu bakomthwakazi ngoba lami ngiwakomthwakazi ibandla leMthwakazi Republic Party lilomnyaka emibili likhona selihambahambile endaweni zonke elizweni lakomthwakazi kuma-provinces ethu amathathu athi Matabeleland North, Matabeleland South, iMidlands leBulawayo province la leSouth Africa South African province kona ngale eJohannesburg. Injongo yebandla ngeyokuthi ikhuthaze abantu bakomthwakazi ukuthi bazi ukuthi bona balilizwe elizimele lodwa elingayisilo elingaphansi kweZimbabwe ngoba amazwe la mabili phakathi kweZimbabwe. Esikukhangeleleyo sikhangelele ukuthi abantu bonke bakomthwakazi bazi ukuthi ibandla lakomthwakazi lizomela inhlupho zabo lizokwenza ukuthi lawo bezizwe bengabantu elizweni ngoba sikhangele ukuthi abantu baseMpumalanga kweZimbabwe balokuncindezela kakhulu abantu abakomthwakazi ngakho sithi thina silwela ilungelo likamthwakazi wonke jikelele
lifuna liqunywe phakathi
asitsho ukuthi liqunywe kodwa sithi kakubuyele endaweni yayikhona abelungu befika kuleli lizwe ngoba singakhangela iZimbabwe yonangokwayo yakholonayizwa ngo-1892 kwasokusithi-ke umthwakazi wakholonayizwa ngo-1893 kusitsho ukuthi la ngamazwe amabili ayehlukeneyo njalo okumele benabohulumende bawo ayehlukeneyo sithi thina kakubuyele ku-1983 border system sikhangele i-Jameson line
sebeke bakuzama lokhu abanye behamba phansi kwekhwapha likamthwakazi kodwa kabazange baphumelele lina lizibona liphumelela na
abazange bephumelela kodwa baphumelela basithungamela bama lapha kwamakhona thina sizaqhubeka sisiya phambili thina sibona silokunqoba kulindaba ngoba esikukhangeleleyo khangelele ukuthi sisingasise ngabantu abatha abaza kuthatha lo msebenzi bewuhambe lawo uye phambili uma kuphela abantu bakomthwakazi jikelele bengasisekela akulanto engasehlula.
Kwaba ngaba le mbono yokuthi lilobandlululo yikho nje likhangelane le ndaba zikamthwakazi ungathini kubo?
Sina kasibandlulile umbandu kodwa leso sikufunde ezikhathini eziningi ukuthi abantu yibo asebesibandlulile. Singakhangela imisebenzi abantu bakomthwakazi bawuncitshwa, singakhangela ezikolweni kufakwa amatitsha abangakhulumi ulimi lwakomthwakazi. Konke nje okwenziwa komthwakazi kukhanya kulungcindezelo lwabantu abadlelela ngempumalanga. Ngakho sithi thina asikhethi mhlobo kodwa abantu kumele sihloniphane ngoba kuqakathekile ukuhloniphana. Inkosi uMzilikazi yakha isizwe sakomthwakazi ingela kubandlulula eminye imihlobo. Umthwakazi ugoqela indimi zonke zelizwe lakomthwakazi ezithi isiKhalanga, ezithi isiSuthu, kulamaNambia, kulabakhuluma isiNyanja, kulabakhuluma isiTonga. Konke lokhu bangaphansi kukamthwakazi. Ngakho asibandlulile muntu kodwa abantu yibo abasuka besibandlulula. Simele abantu bonke bakomthwakazi, silibandla elozombusazwe, ayikhona i-pressure group. Sikhangelele ukuthi umsebenzi kubuyiselwa kwesizwe sikamthwakazi, silibuse ilizwe lingama-provinces amane athi wona i-Midlands, i-Matabeleland North, le-Matabeleland South, leBulawayo province ngoba isizwe sakomthwakazi.
Ungathi lilamalunga amangaki?
Engakutsho ukuthi ibandla leMthwakazi Republic Party liyakhula mihla yonke, siba nabalandeli ababuye ukuzoxhasa umsebenzi wabomthwakazi.
Hayi, ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo Mhlanga, siyabonga.
Ngiyabonga Ntumanile.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lomnumzana Akim Mhlanga oyisikhulumeli sakoBulawayo sebandla leMthwakazi Republic Party. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo umntungameli Nkomo Lila.
Sibonge untungameli Nkomo weStudio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Yesizwe umculo wabafana bakagodlwayo behaya okanyongolo.
Sekufanele simbongele sonke umfo kanyongolo wenu. Joshua Nkomo kabuko kanyongolo aramatate latela zimbuke sikhumbe sethula bethuki bageza ngochako abanye begeza ngamanzi. Unze nsundi yabe nsundu kali wesiziba sase Rhodesia. Unze amandi bele eyakhupha bamhlophe esizibeni zabhula ukude linkabi zasidunga bhulugwe lendoda eyodwa eligqoka lijumi lamadoda ijubeli mhlophe elakha isidleke kwahlala imkhumbazana wena owembumgodi wangawuhlala owavula inkundla wasinela izigxawu wacitha umbilo wasentumbane ehlahlela umanzi abanye bewubhula ngelomileyo unangunanguya namhlazana kungayisuye ukunyuka bemphethe oBulawayo phambili ngaphansi laphezulu kanti usenduze kwenkwenjane wayezizweni umahamba yedwa etembintonga yakhe abanye behamba namabutho bekahle nenganunu ama-AK-47 umdala wethu umakukufuku unyongolo umcabuko ulinda owemba abasala bencinda undunankulu weziplafosi owathumela amabhunu izwi wathi lifike litshela abangakezwa ukuthi lukhulu liyeza eRhodesia. Kwenzeka inkemenkeme yendaba yaduma inkafu lakufalibalele wahlangana lembila zithuthu Smithi hawu indiza mtshini eVictoria Falls obhuma uGeneral Peter Walls wathi uyinkunzi mqabuwo ayikho enye inkunzi ehambisana lawe eAfrika kulikhawe lamakhawe nyongolo elakotama ingelanxeba emhlane umkhonto owalolo wacitshe njelele intaba engakhulwa ngabafukazana athazama ukuyikaza amabhuna ehluleka imvakazane yakhaqaza amabhunu izimpende ezinye isavumuzane ezifika besalibele umondli wezintandane umelisolungileyo ongakhethi mhla
yami sezamuka lezo nkomo
siligqoba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile mhlanga ngikhona apha eWashington DC.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.